Uphenyo lolu luveze ukuba isilinganiso sabantu abangaba ngamachumi edlula amane ekhulwini i-42% bazavotela iZANU-PF kuthi abayesilinganiso samachumi edlula amathathu ekhulwini i-31% bavotele umanyano we-MDC Alliance. Uphenyo lolu lwenziwe mhla ka-28 Mabasa kusiya ku-13 kwenkwezi ezabeleni zonke zelizwe. Esethula umpumelo yalolu phenyo namhla ekuseni, umnumzana Themba Chiveya omunye wabaphenyi uthe lwenziwe elizweni lonke jikelele.
Kuphume kakhulu ukuthi abantu abangaba isilinganiso se-42% ababuzwayo mayelana lokuthi basekela bani njalo kumbe babona ngani nguphi kulaba abancintisa ukuba ngumongameli abangawina. Abantu abangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasokukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ingani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance laye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho. Kulesilinganiso se-25% abangani abarespondanga to imbuzo bathe bona abala abangakutsho.
UChiveya uveze njalo ukuthi uphenyo lolu beluhlolisisa ukuthi uZulu ucabangani ngokuhluthunwa kombuso ngabebutho.
Abanye abantu bathe yinto embi eyayenzakalayo ukuthi umbuso uhluthunywe ngalolu hlobo. Bona ngowabo umbono bathi umbuso kade kumele ukuthi uthathwe through ama-elections kumbe ukhetho. Kodwa kwasokusiba lenani elinye sibile lithize about kuma-60% khonapho abathe bona hhayi ukuhluthunywa kombuso kwayenziwa libutho kungaba kubi yebo kambe kodwa kwakuyinto eyayimele iyenzakale.
Isikhulumi sabasakhulayo bebandla le-MDC ekhokhelwa isikhwicamfundo umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Adrian Rendani Moyo, uthi kuyabahlomisa njengebandla ukuthi basebenze njani.
Impumela yalowo msebenzi we-Mass Public Opinion Institute isinika ithuba lokuthi sizwe ukuthi uZulu uthini, njalo kuyasihlomisa lathi ukuthi masisuka lapha sisiya phambili sisebenze njani. Kule 25% engazange itsho ukuthi yona izafaka ngaphi uxa, ngokunjalo umncintiswano lo ulokhu usavulekile okokuthi kusukela ngo 13 May kuze kufike namuhla kuningi osokwenzakele okungatshintsha imbono yabantu ihlukane lalokho esikubonayo namuhla.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu omanyano we-People's Rainbow Coalition uthi uzwa esesaba kakhulu ngemva kokubona ukuthi ibandla alimelayo alaziwa.
Ngemva kwempumala lezi ezikhitshwe i-Afrobarometer, lambe ngingomunye walabo kade befuna ukungena kulo mjaho. Kodwa sengisesaba ngoba kwimpumela zabo zonke kutshengisa ukuthi ibandla elimelayo alaziwa. Kumbe lapha esikhona asisebenzi ngoba kuyo yonke into bekudlalela kubo 4%, 2% of which kunyipha kwesaba okukhulu.
Umnumzana Reason Ngwenya isakhamuzi sakoBulawayo uthi uphenyo uyalukholwa kodwa ethi kuningi okungabe sekuguqukile.
Ngikuthi nje i-public opinion njengoba ekhulumile iyatshintsha very fast masinyazana nje. Kodwa iqiniso lonke ukuthi mina i-research ngiyayikholwa ngoba vele yindlela esilungu yokwenza. Kangelo kwenzakale ku-Clinton, uHillary ube phezulu, Trump engaphansi. Sebelokhu be-announce bekhulume khwela kwenzakala exactly khonoko kade sekukhuluma. Last day kwathi i-opinion zabantu kodwa i-research yinto engiyikholwa kakhulu. Lawa ngathi outdated ngoba between April and May, this is June, there may be changes, ungatshintsha khonaphana.
UZulu emhlanganweni lo ukhalaze kakhulu ngokuthi uphenyo lolu lwenziwa kudala njalo kuningi osekuguqukile ngaleso sikhathi. I-Afrobarometer yazise ukuthi izakwenza uphenyo olufanayo ukhetho lungakenziwa, ethi bajonge ukuqathanisa impumela zophenyo oluza kwenziwa laleyo abayethule namhla. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.